abantu be-ZANU-PF babuye bazotshaya abantu bethu, kodwa hayi amapolisa angenela bayenza ukuthi abantu be-ZANU-PF babuyele bengadebhekanga abantu. Kodwa into yenza ukuthi singadabi kakhulu ukuthi amanye ama-organization lokho ebona ukuthi bangatholi political objectives yabo ngokutshaya abanye abantu. Ayisiyo nto esiyifunda thina. Thina sifuna ukuyenza izinto kungela violence, uthule. So ngasithabanga kakhulu lento eyayenzakalayo.
Ungasitshela manje ukuthi bakhona yini abalimeleyo?
Ye, kuthiwa kula bantu abalimeleyo, kula bantu abayesibhedlela, angingatholi ama-statistics angikhona.
Manje lina njengebandla lithini njengoba siyabona ukubana lani lalikuZANU PF kodwa kusenzakala lokho abantu bekhuluma ukuthi iZANU PF ilodlakela, lingathini nje kathesi selikubona lina liphani?
Hayi, into ehluphayo lenxa yokuthi sikuZANU ezizinto sasengaziboni kodwa eziye sathi sizibona. Okukhona ukuthi khona into embi. Asoze sizama ukufihla ukuthi hayi kwaku-right and so on. Hayi, amamisteki ayenzakala sometimes abantu baya bengabonanga kuhle, kodwa umgqubela wona loyena sabona sibili ukuthi hayi izinto sometimes izizalo azilunganga. So esingakuyenza kuphela ikuqolisa ukuthi asibonanga izinto lezi bathi earlier or sikuZANU, kodwa sifuna ukuthi into lezi zize ziphele.